Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kumabasa 2023 ngo-5th October. Endabeni zethu namhlanje.
Abasibo bantu be-citizens coalition for change. Ama-resident association akhona, abantu abenza amasaze isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona.
Uzuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-citizens coalition for change kukhetho oluzayo.
Yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lowo ngunoqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation yiye efanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli anakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sixoxa ngoZimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathintambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izikhuthamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Sjiro Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba bazaqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation.
Ngathi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi, esingathi i-cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuzani PF, ngabantu abathembakalayo yini imbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, kolampo uyakhuluma ukuthi kuza kuba le validation yena leyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be-citizens coalition for change. Bananzelela ama-resident association akhona, abantu abenza amasaze akhona, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lami nikathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi ngokhengukhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-citizens coalition for change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu ezanupiye. Into enjalo kumele ibanje ku-validation iyabona. So abantu laba isibo bantu be-citizens coalition for change ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube lenkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, babekhangela ama-CV kumbe bakwenza njani?
Kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulo munye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. kodwa sikukhangela ukuthi iprocess le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazani sokuthiwa sokulokhetho angani kubala amavoti. Hhayi, ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Abanye lakho yikuthi babe lezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Ungazi ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemela ama-residents. So akhona amaqembu aqakathekileyo esikwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina okwakhe sangazi ake ngitsho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona ngibazi. Lami ngilokwesaba nami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Walami bengithanda ukuthi at least kube abantu engibaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe. But hayi,
uMnumzana Swethani Theoroza yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, sixoxelaye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo mnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi bona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo nomxabano. Indlela le abayisebenzile mina ngibona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana, ngoba kuphuma nje umuntu ofundwa ngabantu. Kodwa njengoba usithiwa nje besicabanga i-validation yakhona ngaso sekulama-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo nguqondane nabantu ngubani. Kusho ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation iye efanele ibe yi-committee eqondileyo engelayami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza isisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kulabantu abanjalo abahlezi phansi, sibona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa wena ngokubona kwakho, nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zami kakumelanga angene, ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbe umuntu wangkhona?
Kasi nxa yabona ukuthi nxa indlela yakhona ngizawuthanga kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela ingabe yaqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi, kuzakuba yinkinga. Kodwa imisebenzi wekomiti yakhona yonaleyo edinga kumbe erikhomenda elinje iqakathekile, ngoba akusezokwenzakale ukuthi phela kuphuma abantu abathathu nje ababili abangajiwa ngabantu. Isizathu se-nomination phela esikhithileze, kodwa kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamanzi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna, kungaba lenkinga. Mbona ngathi i-committee yakhona nxa ilabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamurecommenda nguye awufanele athengiswe ibandla wakhe ngu-constituent.
Ye, kulapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kuningi okuyenzakala, njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho usetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections lalokho kuyi?
Hayi, iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisakithi ngangivele ngaqala ukubhala ngakho kudala ngabo-2013. Ama-primary elections ayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kutho ukuthi i-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota candidate yakhe ayifuna yena. Yikho siyokucina siyacina sekudinga umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, sixoxelaye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla esivela emlonyeni, kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abaningi
umnotho ungakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPhasika yona yasungulwa ngubani. Uze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele umfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu wabuya ngawafa ephambanweni njengokugcwaliseka kwemibhalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke. Isikhristu yiso sanika abantu ithemba lokuthi banqabe ngapha kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPhasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayeseginyiwe ligazi lezimvu lezinkomo lembuzi ababezihlaba kungahlambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPhasika manje njengoba kwakudliwa ngelesintu esingelamvubelo unatha lamawayini ukube indlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambanene lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPhasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho ukuthi baluphawula nxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sekwenzakele khonoko okwenzakalayo. Yibo ungabona iTestamente elitsha incwadi ezine zokuqala uMateyu, uMarko, uLuka noJohane yiba babe ngofakazi balezo zinto. Yiba abawubhala phansi bekhona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkandla.
Ye, iPhasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa iKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Bester owabulala owesifazana njalo wadlengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo ba.
Hayi, ngiyabonga kamhlo.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abantu bakamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo yina elimbuleleyo. Ngikho kutho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona bo abafelweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko kuthiwani khonoko?
Hhayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibheli lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnike akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
bengithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona anjalo akusoke kudilizwe muntu akusoke kuphele into ehlezi silayo yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo bangabhadalisa kwehluleke nxa bebhadele sebesebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala nxa isibuyela emuva ayisavaleki yikho kuthiwa impindamuva ingozi
kodwa kuyavimbeka yini abadala bakulungisa njani khonokho dina njengezinyanga liyakulungisa
bakuvala ngokubhadala ngokuhlawula umonakalo
ye siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya phosele okugcina baba elokugcina
ye yikho mbona iyokhuza balaleli ingwendela ikhona uzimo lukhona yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu lanxa uwumsebenzi bami lanxa ulipholisa lanxa ulisosha ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya umuntu lokhona ngathi kube zifayisa kuhle sokuseyavuma ezaqeda izihlobo zakho yikho umuntu kabulawa
hayiathi
maningi wona lapo
hayi maningi kakhulu sibili baba Ngwenya sibonge kakhulu ungadini lokusasa zilukandaba lamhlanje besixoxa lo baba David ukhavinyana Ngwenya inyanga enkulu ehlala kobulawayo
okwamanje sike sizwe zokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyathemba libe lepasika elihle
usiphatheleni lamhlanje
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngoba amazwi akhulunywa uJesu okugcina. Amazwi uJesu akhuluma okugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile siyakwazi ukuthi ngesiGreek lithi ukuthi lona tetelestai okuthi ukuthi liwumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengqedile okwakathesi kodwa libale limelela ukuthi kuphelile okwenzakala kudala kuphelile okwenzakala kathesi njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambili kuthi ukuthi uJesu lapha ranxa wayesithi kuphelile njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile wayesithi sembhadale kwaphela senhle ngaqeda yonke into kwakusijoni lokho siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu eseselesivumelwano esidala lama-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo igazi lazo kube yiloke elithathayo lihanjiswe endaweni engcwele lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha ngi testament elitsha uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi yenyamazana kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelele izono zakudala kusukela kuAdam lo Eve bewonela uNkulunkulu bemshamukela usikazi izono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu sesingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono lezaphambilini uJesu ikwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
akuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kaNkulunkulu konke ukujeziswa owakumele kuze phambi kwakho owakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha owakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi ilaga Premier Soccer League edlalwe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Cape United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Rentals 3. Okunye njalo okuhambelana kwezemidlalo. Umdlali olodumo uThibo Tsozo uthi abasukhulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqu lakho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Utsotso uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kula nto ebuya lula empilweni.
I think ibhola lelisibili ungaqinisela hhayi uyadlula lokho kuyikho khona you have to fight work hard. Into zakhona zibuyilula azibuyilula yonke into futhi ufokase ungafokasa kakhulu. Ubedathi ifishing ukuthi ufuna ukwenza lokho into yakho yonke yahamba.
Utsotso odlalele amaqembu abalisele eZimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashinga United, Wange kanye leMona Africa uthole izicoco eziningi idlala njalo ukuthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Angizuba kwa-Highlanders, ngifocuster, ngathola i-offer from Mona Africa, ngadlala ku-Africa ama-Cup One, Europe Champions, ngidlala ku-Mona Africa nami. Ngasithole ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lami njengoba ngikhona balimbona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Izwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisethiswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Utsotso uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakulama-warriors already ayeziphikwe for i-national team. So thina sasifake ku-standby. Abane i-Zaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi noma akuyenzi ukuthi ungadlalwa i-game ngoba iqakathekile izayenza ukuthi ilizwe li-sustain. So thina sabe sivolontine ukuthi sinjani siyemele ilizwe. Sahamba sahamba sibili sibaningi ngosamathumi uGiftilunga uMzondiyawugatha. Sahamba sake sama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
uthotho ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakanang elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 oke wasebenza lamaqembu abalisayela ebantu Rovers kanye lelezim Leopards ngiyimele isizwe 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
okumanje sike sizwe ezomculo
Salbonani, salbonani ba laleli se Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le The Creatures of Sport elinamadoda awu 4 uNkosilathi Mbambo Onwen Ndlovu noMbukani Mleya iqembu le The Creatures of Sport lisungulwe ngonyaka ka 2014 la recorda professionally ngonyaka ka 2015 i-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda ka recorda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award ye Best Gospel ngo 2018 sasesilandela ngo 2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi yona eyathola ama-award amabili yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo nyaka sakabisho ukuthi kizophuma Kela kakhulu support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sizele nje umhlaba wonke inumber esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727 yikho lapho esitholakala khona siyiqembu ngasithinta uma ngabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho ngabe umcimbi kungaba yini siyigospeli ekwazi ukuyakaza asiyileya gospeli eborayo siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Creatures of Sport ama-videos nje akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyo yonke indawo la esibonakala khona sijabulisa abantu lezi ndawo lezi sengivala msakazi wami bengicela amavoti njalo ebantwini sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards inominethiwe lapho kwi-best African artist so sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote ngicela ukuthi bangithinde kuleyo number engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani ngiyabonga
Revive Dube lama preachers bachazile kunjengomangalisayo. Singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo. Abalandela ukwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje
Woli balisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo o Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.